Soko izika atizenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani zulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 2 Mpandula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli wesikhulumeli sebandla le MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasimanda uthi uSenator Kaliphani Phugeni owebandla le MDCT wendluleka ukuphendula udaba lokuthi wangena ngudlu na edalele parliamente engakhethwanga nguZulu.
Umbuzo ukuthi uPhugeni lo Chief Ndlovu baluza ngo-2018 ngitsho lo mama uMakhuphe labanye bonke abasepharlamenti kuni labanye baluza badlile.
Kodwa yena uSenator Phugeni uthi uSenator beProportional Representation abanjengaye bakhethwa libandla hathi uZulu njengalokhu okuthiwa umthetho welizwe.
KuSenate lalaba abakuNational Assembly okuthiwa ngabe PR akukhethwa bona, kukhethwa ibandla.
Ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lomnyaka ka-2023, izakhamizi zenkayi lelupane zingamalunga amacha ebandla leMthwakazi Republic Party zithi seziqalisile ukukhankasela leli bandla kulezi zigaba.
Libandla lethu sonke lisidinga sonke singabantu bakomthwakazi ngoba sincindezelwe ngokufanayo indawo zonke zakomthwakazi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Wesikhulumeli sebandla le MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi uSenator Kaliphani Phugeni webandla le MDCT wehluleka ukuphendula udaba emsakazweni weStudio 7 lokuthi wangena ngudlu edalele parliamente engakhethwanga nguZulu. UPhugeni wayiphendula umbono kamnumzana Prince Dube Kosibanda owaxoxa leStudio 7 ngomvulo. Utshelela umsakazo ngolwesibili ukuthi kulubandlululo kubandla leMDC Alliance okwabangela ukuthi unkosazana Thokozani Khuphe athiwe lidissident. Umnumzana Mafa usithumele umbiko wakhe ngocingo ngesizwe amazwi akhe.
Mahlabe Zulu, uPhugeni kaphendule umbuzo. Umbuzo ukuthi uPhugeni lo Chief Ndlovu baluza ngo-2018 ngitsho lo mama uMakhuphe labanye bonke abasepharlamenti omguni labanye baluza badlile. Yikho ke uPhugeni engalethi izinto ezirelevant, izinto ezingahambelani lombuzo. Sithi ubaba uSibanda ubuze watshela abantu wathi iparlamenti silahle ayiselabuhlobuhlonzi, siyindlu nje ephukamela umalulwane ngenxa yokuthi abantu abaphakathi khathesi abakhethwanga ngabantu babuye nge-backdoor. Yikho lanamhla lokhu kuliqini uPhugeni engalethi izinto ongabuzwayo uzahamba sekukhulunywa kathi seletha ungani inketo abatshabe ethi ye abatwana besindebeleni lokhu lalokhu. Yinto evele ihlala ikhulunywa ngabantu ukuthi abantu bafundiswe ngendimi zabo. Kaphendule yena ukuthi ubuye njani eSenate, ukhethwe ngubani eSenate. Yibo abantu kathesi abasebencedisana lezana, yibo kathesi laba abantu abafuna izimoto zePollard. Baphethe nzima besithi uMonzo akajoyine iPollard kona bazazuza izimoto. Siyakwazi ukuthi ihistory iyaziphinda. Undaba ningi sithole lo Mzorewa Dotshirawo babambana lo Smith ngo-1979 benza ukuthiwa yiRhodesia Zimbabwe International Settlement. Abantu babahlanza. Yikho ke uPhugeni labangani bakhe kabakholi ise suku zwenezi zikhona ngoba abantu abazondele sebesebenzila izano izano iMDCT ngoba abantu sebekwazi ukuthi imithetho yonke emibi bayathula bakhulumi ngakho ngoba bavumelana uMonzora lo Mnangagwa ezomnondzore ehlangana lo Mnangagwa sitha bayakhuluma izinto ezokuvumelana ezokubhidliza ibandla labantu iMDC Alliance siyatha aba ukuthi namhlanje izulu wonke sebonile ukuthi ibandla elimela abantu ngubani njalo thina sesifundile kakhulu ku Southern Africa ukuthi abantu bengahluphani nemhlobo ngeregion abavote ibangavota bazazikhethela umuntu wabo sifundile Zambia ukuthi akulankethe abatshani akulaba youth akula umuntu omdala bonke bakhululeka bayavota ngitsho le Zambia election commission amasocha amapolisa balandela umthetho uphukeni yena ulandela umthetho uphi ukuthi namhla uyi member of parliament noma member of senate kabona ukuthi uyaziyangisa njalo ikungena khona kulokugcina ngoba kala party party yakho nayaphela kudala siyabonga amahlabi ezulu ngokusilalela isiphi isikhathi
lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasmanda umsekeli wesikhulumeliso ebandla leMDC Alliance njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi siphe umnumzana Phugeni ithuba lokukhuluma ngalolu daba kisizwe ukuthi yena uthini
ngiyabonga msakazi ngibonga ithuba lokuthi ngixoxe lawe ngixoxe nabalaleli emakhaya ngiyawuza umbuzo kodwa ipremise yakhona irongo ngizozama kodwa ukuthi ngisize ngoba it assumes that umuntu engamreplaceayo lo ayreplacewa ngoba kuchief nabanye abantu bakhethwa bona ayikho into enjalo kusinethi lalaba abaku-national assembly okuthiwa ngabe PR akukhethwa bona kukhethwa ibandla akula muntu okhethwayo lapha kukhethwa ibandla ibandla bese kuba yilwe likhetha umuntu limfaki so laba esiba replace le bebekhethwe libandla manje ngoba sebekhutshiwe ibandla baselikhetha abanye yikho uzobona ukuthi lo babudubeko yena njobe ekhutshiwe akukho umuntu osefakwe endaweni yakhe ngoba abantu kuzomela bakhethe so isystem yethu ihybrid system inalaba abakhethwa ngabantu esiwafisa sithi ngabe constituency MP labo vele akukho into engayenzeka bengabizwa kuyalindwa lokho kuthiwa i-by election ukuthi babizele le nto engiyikhulumayo iyenzekile ngo-2015 ubaba uBithi wehlukana leqembu lethu i-MDCT waqala i-PDP sasesimbiza labangani bakhe eParliament eMart North endaweni kaWashi Sibanda safaka uBheki Sibanda kobulawayo ngesikhathi sibiza ubaba uNhlalo samfaka ubaba uMaphunga so yinto ejwayelekileyo ayisonto entsha le eharare ngesikhathi esifanayo sabiza umama uSenator Ola safaka umama uMagone umama Magone wayeranile le harare for a constituency wangaphumeleli ngo-2013 kodwa ngo-2015 samfaka so ayisonto entsha kodwa ongaziyo yabona uma afika izolo kupolitiki uzohamba eStudio 7 akhulumele phezulu ingathi ukhuluma into ehlakaniphileyo manje umbuzo obususithi iMDCT ne-Alliance angithi inkantolo siyixazulile le ndaba ngoba laba phela abazibiza i-Alliance ungakhohlwa ukuthi bebesebenzisa ama-office e-MDCT sisiya ku-election baphiwa $2.8 million eye-MDC city eyiyo abayisebenzisa ukuthi bawine so inkantolo ithe ikuthola konke lokho yathi manje phela kutsho ukuthi le alliance yiyo leyana okuthiwa yi-MDCT ma kunjalo ibizwa iphethwa ngubani iphethwa ngumama Makhupe ithi ngikwenzele lula kanje ma ungafika wena baba Gandi ufike emzini wami ngoba mina ngingelamandla ufike leziqhwaga ungixotshe mina ungithembise ukungibulala busuthatha ovumuzi wami wena konke lezisebenzi zami lamadonki ami nakho konke so ukuthi sokubuya i-input yami le ngesikhathi sokulima uthathe konke lokhana uyelima ulime ngempela ulesebenzi zami uphumelele hayi uthaya amabele ngempela azwayo ingalo yomthetho ngoba inde phela ibisikufinyelela bese ngiviselwa mina endaweni yami sokuyisikhathi sokudliwa phela sokudliwa manje sengiviselwa mina endaweni yami usuthengele ama TV wafaka ama TV walungisa inqola walungisa into eziningi wa extenda lo muzi kwaba lezinye inkomo ngenxa yokuthi phela usebenzisa izisebenzi zami le input yami ukuthi konke lokhu kube kuhle ma umthetho ukukhupha lapha konke kuyasala laphana ngoba ngokwami. So angeke ngithi mase ngisiza sengisebenza lezi zinto sengibheka bo TV konke wena buza ukuthi ngokwakho. Akukwazi ukuba ngokwakho ngoba ukuthole ngezinto zami obuza ukuthole ngobudlwangu dlwa.
Lo ke ngusenator Khalipani Phugeni webandla le MDCT. Isikhathi kulungiselelwa ukhetho lomnyaka ka-2023 izakhamizi zenkayi lelupane zingamalunga amatsha awebandla leMthwakazi Republic Party zithi seziqalisile ukukhankasela leli bandla kulezi zigaba. Lokhu kuvezwe ngumgcini sihlalo waleli bandla eMathebeleland North umnumzana Thembisani Mfulongashi Mpofu. Yena othi basanda kwakha ingatsha ze-MRP kulezi ndawo ngemva kokumenywa izakhamizi. Ezinye zalezi ndawo zibalisa iLake Alice, Singeni, Dlawa, Mphakama, Lutsha, Sambo, Lukampa, Nesigwe, KwaMayaya, Lemndengelele. Umnumzana Mpofu uthi sebelubhekise eCholocho lupane leBhinga uyaqhuba uhlelo olufanayo. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungqoqo osithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lomnumzana Mpofu.
Besesitholile futhi imbiko besichazele ukuthi lona leli viki sebeqalisile ukusebenza kabaseyikuhlala phansi bazasebenza gadalala ekuthini bonke abantu bakithi bezwe kumbe bezwisise ngenjongo yaleli bandla iMthwakazi Republic Party ngoba libandla labantu, libandla lethu sonke lisidinga sonke singabantu bakomthwakazi ngoba sincindezelwe ngokufanayo indawo zonke zakomthwakazi.
Okuyikho okwaba yisisusa sokuthi liye khulumisana lezakhamizi kuyini?
Okwasisusa phansi besithola imibiko kulezi zigaba besifonela abantu abazali bethi bafisa ukuthi sifike sizobachazela kabanzi ngeMthwakazi Republic Party langenjongo yaleli bandla. Sihambile ke sawufika khona besithola abantu ngobuningi bebuthene befisa ukuzwa ngeMthwakazi Republic Party sabachazela ke ngokuqhakatheka njalo kokuba ingxenye yaleli bandla. Abantu bakithi basichazele ngezinkinga abalazo ezigabeni ukuthi kwezinye izindawo vele bavele akula ama clinics, kwezinye izindawo bahamba imanga emide ukuya eclinic more than 60 kilometers, akula network, akula madamu ezinkomo, kweminye imihlubulo ngale kubogwamba akula ngitho izibholane banatha lenkomo, banlatha lezinyamazana amanzi. Yikho ke iMthwakazi Republic Party sifikile khona ngale salalela izikhalazo zabantu, sathatha imibono yabo, saphinda futhi sabafundisa ngamalungelo wabo. Ngoba inki into enginanzeleleyo ukuthi abantu bakithi iMthwakazi jikelele kabawazi amalungelo wabo, okuyiyo into kumbe ngithi ithulu esetshenziswa ngozanu labo MDC. Ezonga abantu bengazi amalungelo wabo, kulula ukuthi beqhubeke bebaqikila, beqhubeke bebesabisa njengalokhu iZanu PF isenza. Lapho esihamba khona siyabafundisa abantu ukuthi bebekwazi amalungelo wabo, ama rights wabo, ukuze bezikhulumele, ukuze besukume bezenzele kumbe bekhulume ngazwilinye.
Usekelo lwebandla lenu luyakhula yini kulezi zigaba? Njengoba sibona ukuthi sekulamabandla weMDC njalo kule bandla leZanu PF elingani ligxilile endaweni eziningi.
Usekelo lweMthwakazi Republic Party luyakhula ngendlela emangalisayo ngoba amalunga esilawo ngobuningi ngabantu abasuka kulawo mabandla aboZanu labo MDC. Bayasichazela abantu ukuthi bona lokhu bajoyina lamabandla njalo nje bayababikela izikhalazo zabo, izinhlupho abalazo ezigabeni, kodwa akekho noyedwa owayebancede ngalutho. Kuphela bababona mase kuzavotwa sebebuya futhi bebathembisa okunye behlulekile ukwenza lokho ababebathembise khona. Yikho ke iMthwakazi Republic Party njengebandla labantu, abantu bayalijoyina ngendlela emangalisayo ngokuzwisisa injongo yalo, ngoba abantu abaningi into abade bengelayo abayifisayo yikukhululeka. Siyabafundisa futhi ngokuqhakatheka kokubhalisela ukuvota kumbe ukuvota. Abantu bakithi abaningi besebelahlile ithemba bethi bona bebengasavoti. Yikho ke basithembisile ukuthi bazabhalisela ukuvota, bazafundisa abantwana intsha, bazafundisa abantu nje ezigabeni emasontweni lapho abahlangana khona ekuthini bebatshele ukuthi sokule bandla lakithi, njalo basithembisile ukuthi bazavota kukhetho oluzayo. Leyo sithole abantu abaningi kakhulu lababu ileo basi choina batoli membership card ngokuhamba nje inkayi lengxenye yelupane yikho ke sesithole njalo eminyimbiko kwamanye ama district afana labo Cholocho ama district afana labo Binga owange ngale sizabuyela futhi sesiphuma siya khonale ngoba abantu basidinga ngendlela emangalisayo abantu sebezwisisile ukuthi iMthwakazi Republic Party izosilela sonke singabantu bakomthwakazi ngoba sincindezelwe sonke inhlupho zethu ziyafanana ngoba abanye bebenika ubufakazi ukuthi bona bebegijima beku MDC bengananzelela ukuthi kugcwaliswa kumbe kukhuliswa umbuso waseMashonaland abanye basichazela ukuthi bebekuzana uPF bengananzelela ukuthi la kuyo iZanu PF yakhona bebengakhululekanga behlala besesatshiswa behlala betshelwa lokhu lalokhu ukuthi ungavela uphume kuZanu PF uzakwenziwa lokhu lalokhu
lo-ke ngumnumzana Thembisani uMfolongashi Mpofu umgcini isihlalo weMatabeleland North kubandla leMthwakazi Republic Party obexoxa ecingweni leStudio 7.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 naku 15460 kHz short wave.
Bonke isikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle libika ukuba abamela isigaba seMatabeleland South edalela iParliamente bakhathazwe ikuqonga kwenani labantu ababaleka enkambeni ezigcinwa abasakhangelwe ukuthi balegciwane leCoronavirus kumbe bengaba lalo na ezamaquarantine center. Leli phephandaba lithi ngenyanga kaNtulikazi lekaNcwabakazi kwabaleka abantu abadlula amakhulu amabili 233 enkambeni NASA Quarantine Center. Umsakazo weZBC ulodaba lokuthi indizamtshina zeZimbabwe sesizaqala njalo ukuphapha zisiya eJohannesburg kwele South Africa. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Njani lonke abasakazi bakaStudio 7 kundana zonke zeMelika plani esikhuphela indaba ezintandi siyalibonga umsebenzi omuhle liwenzayo sikhuthaza njalo abalimi ukuthi abalimi abantu kufanele bakhangele ukubana umkhathi usukhombisa kubana izulu selingasekula anytime lonyana kukhangele ngani ngaphangisa silungiseleni ukulima sifake imvundiso emasimini sikhathi sesihambile kuvalwa izintango ngijike ngikhonakala konyongoli ngithi zinjani lonke womalume uBenjamin usayu umama unamiriam losamiriam uthi livuka njani bazali ngijike ngiye esentana kumama unalo ngithi uphila njani mamami omahlaselo unamafika lodudu ngiphilani kokhoba lingakhohlwa i-COVID-19 lingayilibali ayahambe
ngilibingelele basakazi be-Studio 7 ngilibingelele nonke ngokusinikeza indaba ezizona esizithandayo siyajabula kakhulu nami ngithanda ukuthi ngikhulume noma nje sensalele emuva ngicela i-audio yami layo idlalwe ukuze ifinyelele kwabakhulu abaphezulu sithi thina singabantu beMatabeleland ngesimo esikhona esenzekayo ekhaya sizwile ukuthi uPresident waseZimbabwe uMnangagwa ungumuntu osehlangene lezinduna zakithi wathatha izinduna wakhuluma ngento yegugu rawundi izinduna ezinye zivumile ukuthi indaba yegugu rawundi ilungiswe kodwa sithi thina into yokuqala esifuna ukuyazi singabantu umuntu kathengwa ngesintu into esiyaziyo ngibe sengithi mina okokuqala uPresident uMnangagwa uze ngobani ukuthi yena igugu rawundi yabulala abantu eMatabeleland. Okwesibili, ngubani owakwenzayo ukubulala abantu eMatabeleland? Into esifuna ukuyazi, sicela okwesithathu bese sicela ukuthi umthetho kawudlale indima yawo, beyenze ama investigation kutholakale umuntu owaba lesandla kugugurawundi ngoba into eyenzeka maduze akudala kakhulu. Ukuze lo muntu ekwazi ukubhekana lomthetho yiko ukukhululeka kwethu esingaba lakho lalaba abalele bazokuba lokujabula ngoba phela sebanjiwe leso sigebengu esadala ukuthi kube legugurawundi ukuqedwe abantu bakithi ngibe sengikhulumela okwesine ngithi mina izinduna kazilamandla angaphezu kwabantu o angaphezu komphakathi abantu bakithi uma izinduna lezo ezivumelana nabantu bendawo sibesicela ukuthi abantu bakithi emathebeleleni umphakazi wonke ngikhuluma ngamalanguage kususele efolo sizogcina eBedridge ukuhlaselwa kwesizwe sakithi singabantu bakamphakathi sithi thina induna evumelana lokuthi abantu bebhadalwe umuntu kathengwa induna evumelana lamazwi kaPresident uMnangagwa leyo nduna ma abantu bengavumelani lako kazisuswe endaweni ngoba induna kayilamandla ukudlula abantu induna yinduna ngabantu siyacela siphakameni singabantu bakithi silwele amalungelo ethu silelwe izinto zakithi singabantu bemathebelendi ngiyabonga kakhulu iStudio 7 lidlale into iaudio ifinyelele ezizweni zonke zakithi bekwazi ukuzwisisa ubuhlungu ngikhuluma kanje ubaba mayikhuluma ngomfo wabo uyehlisa inyembezi ngoba wabulawa ekhanyele ubaba washisa umfo wabo ekhanyele isilonda esingayikuphela ngicela engabhadali ubaba
ndibingelela lonke iStudio 7 ma-journalist ndabalaleli bonke kundawo ngokuhlukana kwaso eyi yazi ukuba umuntu wasemathebeleni kumbe ukuba umuntu wasemidlands kubuhlungu kakhulu so abantu bananzelela yini ukuthi uMnangagwa iZANU-PF yalambisa abantu bakithi besindebeleni iqeda ukubalambisa sesithi maneni zolubhadala sikwazi vele ukuthi njengoba belambile bazavuma ukubhadala lezi nduna zakhona so nabasifithi vele thina emathebeleni midlands nababantu bokubulawa siqeda uma siqeda ukubulawa sebebekwazi ukuthi bahayi labana siyababhadala awu yazi ukuba nabantu bakithi kumbe ukuba yibuyithi so awu nkosini siyabulawa siqeda siyabulawa bakwazi ukuthi babhadale bazabuya bekwenze futhi bekwazi ukuthi babhadale bantu bakithi ake livuke emaqandeni uvukani mthwakazi uMotkai Ndlovu losetshile wayetshela nyengosebutsweni yabo
yini siyabonani basakazi abahle basakazi siyajabula umsebenzi olusenzela wona siyajabula namkuye nje kuye ngiphawule lapha ngendaba yasekhiyangale khanda ba
Injani basakazi baka Studio 7 angiyalithanda kakhulu inkosi ibe lani uBiden samvotela sibili kodwa lokho asekwenze iAfghanistan ukukhipha amabutho athiya abantu besifa hayi akusithabisi lokhu
sanibonani baku Studio 7 ngilohlupho lapha ngugogo angazombe ngiqonde endaweni eright cela lingiqondise ukuthi ngingakhuluma ngapho uhlupho lwami bantu abami ngugogo labazukulu so ngicela usizo ngilesibaya senkukhu kodwa kangilalutho engingalufaka phakathi ukuze ngikhulise okungabazukulu
sanibonani sanibonani basakazi abahle abathandekayo njalo ngethemba ukuthi niyaphila siyabonga futhi ukuthi nisaphephile kule corona ngibe ngithanda ukubongela abantu basezambia necembe belibusa ukuthi sokufikile ilizwi labantu bavume kungene lukhethwe ngabantu ngiyambonga futhi mbona umongameli wakithi ehalalisela umongameli waseZambia ukunqoba nabantu baseZambia ngiye ngidabukise isikhulumeli sakhe esithi abalwela inkululeko bathi bona ngeke bavume uma umongameli nangaba ekhitshwa i-opposition kanti iyiphi leyo nkululeko abakhuluma ngayo bathi bayilwela phela ukukhululeka kuchaza ukuthi kona umuntu osekhululekile ukhetha laloba yiphi iphatha ayifunayo so manje leyo yona ethi yona iyinkululeko kodwa bathi ibe isala ukuphuma ku-position uma ikhitshwa ngabantu so bakhulile laba bantu abazihloniphe bakhulile kumele sibabonge ukuthi kona bakhulula izwe kuma-colonizer and ilizwe uma selisezandleni zabantu abamnyama akukhathalekile ukuthi yiliphi iqembu elilonge kungubantu abamnyama abomhlabathi waseZimbabwe akumelanga ukuthi kuyetholakala kusiba nabantu abacindezela abacindezeli abafana nalaba abathi bona balwela inkululeko abasoze bavuma ukuthi banaphume kutho ukuthi kona bona bazophikisana nezwi labahlali baseZimbabwe and iyinto embi leyo abazihloniphi into abayikhulumayo abazihloniphi okukhulumayo fiselana le sikhangeni komadlambuzi hayi abazihloniphi abahloniphe impela siyacela bezihloniphe inkululeko akukhulunywa ngeqembu eli-1 kukhulunywa ngesizwe sonke sabantu abamnyama esazikhulula esizweni esimhlophe ukuthi liphi iqembu i-MDC MRP izapu izizame ewinileyo kufanele iyamkelwe kutransfer ipower indlela elisizotha kusamelanga ukuthi kuliwe black and black uma bethi ngeke bevume bachaza ukuthi we have to fight against each other bakhuthaza leyo nto kuyikwehluleka kwabantu lokhu and kuyikuswela ingqondo kwabantu abadala sikhuluma amazwi asu ngiyaxolisa ukuthi ngisho njalo
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngewhatsapp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika inani lababanjwa igciwane le-coronavirus kwelemelika lokhu liqansa kulandela ukumemetheka komkhakha we-delta obikwa usuyiwo usuhlasela iningi laleli lizwe okunye ukubangela ukumemetheka kwegciwane leli ukuthi balokhu bebaningi abangafuni ukuhlatshwa ijekiseni ye-coronavirus siphoxele isizalwane sezimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba
kusobala ukuthi igciwane leli ele-coronavirus lilapha ukuzophila lathi akusigciwane elizomane liphele nje kalula kanjalo mina igciwane leli ngilifananisa legciwane le-flu esilibonayo every year ukuthi abanye abantu la-America bathatha ama-flu shot every year ngokuthi ba prevente iflu. So i-coronavirus ngokubona kwami the way engakhona igciwane lela lokuthi sizophila lalo for iminyaka eminingi kakhulu kuzomela sijwayele nje ukuthi siyavoid kanjani njalo futhi ngokubona kwami ngoba even lama vaccination la wakhuluma ngawo abasho ukuthi ayaliqeda igciwane leli ama vaccination la siza i-immune system yakho ukuthi ilisane la igciwane leli angiboni ukuthi ikhona i-vaccination okuthiwa iyalibulala life du igciwane leli so ama-booster shots la abakhuluma ngawo mina ngibona kuyinto ezoyenzeka every year kuzomela abantu ba-boost ngoba i-vaccine le khona akwaziwa lokuthi i-survivor isikhathi esinganani emzimbeni wakho before unide enye ishot ukuthi i-immune system yakho iqhubeke ikwazi ukulwisana ligciwane leli so mina ngibona ama-booster lawa kuyinto ezoba khona every ye abantu kuzomela bathathe amashoti nalawa ukuthi ba-present igciwane leli
lona udaba lokuthi yona i-coronavirus yavele yaqala ngapi e-China khona le lokuthi yaqala njani ubona ngani lo daba olumele lukhulunywe ngalo na
udaba lo we-coronavirus ukuthi yadabuka kuphi I think liqakathekile kakhulu ukuthi kwazakale ukuthi yini eyenzakalayo ukuthi size sigcinise legciwane leli ngakho ngithi mina ludaba kumele lukhulunywe kakhulu ukwenzela ukuthi ama-scientists akwazi ukuthi sizopreventa kanjani enye i-outbreak efana laleyi so ukuthi ma kuyukuthi i-coronavirus le yaphunyuka kulab lapho ama-scientists ayezama khona ukuthi a-study-e ukuthi ama-virus la a-behave kanjani I think kumele bacace ukuthi kwaba ingozi i-virus le yaphunyuka elab than ukuthi kube kufihlwa ngoba the more bezama ukuthi bafihle ukuthi i-virus le yadabuka kuphi I think ku-create ama-conspiracy abaningi njengoba sisizwa abanye besithi maybe yacreatwa ngamasibomu ukuthi ibulala abantu so mina ngibona ukuthi i-investigation ibalulekile ukuthi kwazakale ukuthi i-virus le yadabuka kuphi kanjani lokuthi sekwenzela la kusasa ukuthi kupreventwe izenzakalo ezifana lalezo uma kuyikuthi yadabuka ngengozi kulaboratory otherwise uma kuyikuthi bathi yayeqa from omalulwane well lakho uma kuyikuthi iliqiniso lakhona kumele sibe kwazi than ukuthi kube yimfihlo
umnumzana Dan Moyo isizalwane sezimbabwe esihlala ngapha kwelemelika ubexoxa le-studio 7 echingweni sedolobheni le-Reston eVirginia singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi uSenator Khalipani Phugeni owe-MDCT kacacanga ngokuthi engaba wangena ngodlu na edale lephalamende. Kodwa yena uPhugeni uthi uSenator be-proportional representation njengaye bakhethwa libandla hathi uZulu. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.